Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhlazi ku-8 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imali kayitholakale ngendlela efaneleyo ngendlela elula emabhenki. Kuza kwenzeka kanjani lo? Kumele kuqale kulunge kahle i-economy ikwazi ukugenerate i-foreign currency.
Kuyaxokozela emabhanga lalapho abantu abathenga khona idola leMelika ngesilinganiso esiphansi kulesemkambo wensitha.
Uhulumende kaMnangagwa lapho esewathola amavoti ahluleka ukumnika okuthiwa yi-internal legitimacy eZimbabwe. So amavoti akhe lana ayetshengisa ukuthi uyastruggle, abantu abaningi abamthembi. So uyabadinga abalenhliziyo ezivuma njengabomnumozora ukuthi bezothengisa abantu ababavotelayo.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora bathi bakhankasela ukuguqulwa kwemithetho elawula ezokhetho phambilini kokhetho luka-2023. Kuhlelo oza Friday liviki sinomculi wedalo music ocula ekobulawayo ehamba ngegama elithi Ngungunyane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abantu elizweni lamukele ngenjabulo inyathelo lebhanga elikhulu lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe elokubavumela ukuthi bathenge idola leMelika ngesilinganiso esiphansi kulaleso esomkambo wensitha. Bathi lokhu kungenza benelise labo ukuthola imali yakwamanye amazwe, kodwa bathi udubo ukuthi kunzima ukufinyelela imali njalo sebehlala besendwendweni osekubafaka engozini yokubanjwa inkunzi kanye lokuthelelwa igciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende uvulele uZulu ithuba lokuthenga idola linye leMelika ngamadola phose angamachumi athoba munwe munye, i-$88, kodwa emkambo wabathenga lokuthengisa okungekho emthethweni lithengwa ngamakhulu amabili amadola, i-$200. Umnumzana Effort Ncube, ingcweti kwezomnotho, uthi okungenza imali yaphandle itholakale lula yikulungisisa isimo somnotho lesombusazwe.
Vele indlela eqondileyo ukuthi kungabi le-auction system. Ngayikhona i-auction system izakwenza kube nzima vele ukuthi abantu bayithole imali. Akungabi le-auction system, imali kayitholakale ngendlela efaneleyo ngendlela elula emabhenki. Kuza kwenzeka kanjani lokho? Kumele kuqale kulunge kahle i-economy ikwazi ukugenerate i-foreign currency. I-economy ilunga kanjani? Ilunga ngokuthi ipolitiki ilunge. Yiyo indlela eza kwenza ukuthi izinto zilunge. Because i-black market rate yenza igebengu ye-criminal syndicates. Ibulala thina and esibulawa ngabantu abalemali, abantu aba-well connected.
Unkosikazi Sibusisiwe Mperere, ingcweti ebona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi, uthi okwenza uhulumende adonse inyawo ekupheni uZulu imali yaphandle yikuba uqakathekisa ukupha osomabhizimusi imali kuqala.
For the general public, the government is reluctant or rather not taking any agency in the issue to say how can the general masses access foreign currency, because their priority is economic growth. So their priority is the people who want to use this money to do economic activities.
Masikhangela nelozulu uhulumende ngani kachiseki ukuba uzulu athole imali yangaphandle kwelizwe, ngoba kuqakathekile ukuthuthukisa umnotho welizwe. Osomabhizinisi balezizathu zokuthi baphiwe imali yangaphandle, kungakho nxa ukukhangelelwe ukuba asebenzise imali yakuleli i-RTGS, njalo ukhona umthetho othi abamabhizimusi abala imali yakuleli i-RTGS bazajeziswa.
Umnumzana Ngqobizitha Zitha ohlala emganwini kobulawayo ukhonona ngobunzima bokutholakala kwedola lemelika emabhanga.
Mina vele ngendlela okwenzakala ngayo shuwa emabhenki lapha abantu asitholi lutho. Imali siyabe silazo sibili, but ukuthi uyithole naleyi $50 echiwoyo awuyitholi. Ithola ibona laba abagcwele emgwaqweni, abantu balala emini khona phana bahlebe bambila emini, kunjalo iCovid nje iminyane akusilethela imkhuhlane lokho. Mina kambona ukuthi bakwenze ngendlela becabange kuhle.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa isakhamuzi sakobulawayo uthi ukumemetheka kweCovid-19 akusoze kuphele ngenxa yokuminyezelana okuyabe kusenzakala emabhanga.
Singananzelela iningi labantu sebelala kulayini belinde ukuthi bathathe wona ama-$50. Kodwa lokho kuyingozi kakhulu ngoba nxa sesinanzelela ukuthi ama-cases erobhalanganani kuyethusa. Okunye ukuthi abantu bayabe belisa ukuthi bangene bona bebaningi kakhulu, okunye kuzakwenza ukuthi i-COVID ingaphi.
Ikomiti elawula iziqondiso zokusetshenziswa kwemali elizweni e-Monetary Policy ye-RBZ yiyo eyathatha isinqumo sokuvumela uZulu ukuthi atholiswe ithuba lokuthenga amadola angamashumi amahlanu awemelika i-$50 ngeviki. Intengo yemali le iyingxenye yaleyo ethengiswa emkambo wabathenga lokuthengisa okungekho emthethweni. Idola lemelika emkambo wezephula mthetho elikade lithengwa ngamadola alikhulu lamashumi aphansi kwayisikhombisa i-160 kusiya ku-170 zimdollars ngeviki edluleyo liviki bese lithengiswa ngamakhulu amabili i-200 zimdollars. Kodwa e-RBZ iphose ibe ngamadola angamashumi ayisichiyagalolunye i-$85.50. Ibhanga le-RBZ lethule amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni ezichiyeneyo kubomakhala ekhukhwini ngoba betshintsha imali ngaphandle komthetho. Abantu laba bangamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 njalo bachaywe kumaviki amabili adluleyo. Ngimele i-Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ingcwethi kwezomnotho zithi uhulumende nguye obangela ukuqina kwedola lemelika ngokuthengisa idola leli ngesilinganiso esiphansi ngoba abantu bayathenga bethengisa imali le. Okunye njalo okubikwa kubangela ukungahambi kuhle kodaba lwemali yikuthi ezinye izitolo ziyavunyelwa ukuthengisa impahla lokudla ngesisindo somkambo wensitha. Kuyona le iviki yamapholisa ebethengisa impahla egoqela imoda ezingasasetshenziswa ngemali eqathaniswe lesisindo somkambo wensitha. Kodwa ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi akusiloqiniso ukuthi uhlelo lokuthengisa imali yaphandle kwelizwe yilo olubangela ukuwa kwesindo semali yaphandle kwelizwe.
Imali yangaphandle kwelizwe ethengwa emabhenki ithengwa ngamakhampani osobusiness bethengela khona ukulungisa impahla kumbe ukuletha impahla ezivela phesheya. Yikho mina angiboni kule ngqondo ukuthi umuntu kazana nje engangena nje ebhenki avunyelwe ukuyathenga imali ebhenki yangaphandle kwelizwe. Angitsho yena usiba lukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangula utsho njalo uthi abathenga imali amakhampani athenga imali emabhenki bayabhalwa phansi ukwenzela ukuthi kwazakale ukuthi imali yakhona bayisebenzisa kanjani. Angiboni kuliqiniso khonoko.
Khona lokhu ukuthengisa imali ethengwe nge-bank rate beyithengisa emgwaqweni kungabangela yini ukuthi isisindo semali yona le eZimbabwe sibe silokhu sisiwa ngamandla nxa iqathaniswa ledola lemelika?
Ukuthengiswa kwamadola eyamelika emsikeni omnyama yikudinga amabond amadola eZimbabwe ngenxa yokuthi wona amabhondi katholakali lula ebhenki. Kodwa bona abezitolo amavinkili bayakhweza phela intengo yabo ngabomo bethembe phela khonoko ukuthi kulabantu abathengisa amadola emsikini omnyama bebaningi khona kungayisiqiniso. Ukubhidliza kwesisindo semali singathi ngesilungu yi-confidence, hatshi ukuthengiswa kwama-US dollar, hatshi angiboni ukuthi kuyahambelana mina.
Yona imali yemelika ama-US dollars atholakala lula na kumbe isinlutshwana okungakuyikho okubangela induko ezibhekane lelizwe?
Amadola e-America gatholakali lula ebhenki, vele akula nje balutshwane. kodwa emsikeni emnyama manengi yini ya ngoba abantu abasebenza ngaphandle kwelizwe idiaspora abaphetheya bayathumeza phela imali ekhaya kodwa imali yakhona kayingeka ingene ebank. Phinde laba abathengisa igolide lendayimani emsikeni omnyama balawo amadola ezindlini ngabawafake ebank, yikho vele imali amadola angaphandle inengi. So kusutsho ukuthi khona amakhampani lana abahamba besiyadinga amadola e-85 lana ebank lana kabawazuzi ebank, bazuza amalutshwana, yikho sebesiyangena emsikeni omnyama sebeseyathenga amabank amadola emsikeni omnyama sebekhweza-ke intengo ezitolo ngoba imali amadola emsikeni omnyama athengwa kathengwa lula, imali yakhona iyadula.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izomnotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Ngokutshona kosuku lwayizolo inani labahlolwe batholakala bele coronavirus eZimbabwe lokhu leli gciwane laqhamuka elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,523 okugoqela abantu asebegule basila kulumkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 124,685 kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,631. Kunje eleZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni womabili. Namhlanje sikhangela isimo sokulwisana legciwane le-coronavirus kanye nokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende kamongameli Joe Biden welemelika usethethe amanyathelo okuvimba ukuphindiselwa ekhaya kwenkulungwane lenkulungwane zabantu bokuza ababuya bengabantwana elizweni ababizwa ngokuthi ngama-dreamers. Ngomnyaka ka-2012 owayengumongameli welemelika ngaleso sikhathi umnumzana Barack Obama wethula isinqumo esifanayo sokuvikela abasakhulayo laba phansi kohlelo lwakhe osolubizwa ngokuthi yi-Deferred Action for Childhood Arrivals Program kumbe DACA. Kodwa umahluli womthethondaba wasesigabeni se-Texas wanquma ukubana uhlelo lwe-DACA alukho emthethweni. Kungakho-ke umongameli Biden esethule isinqumo sokuvikela laba abasakhulayo egcizelela kusinqumo esasithethwe ngo-Obama. Iingcithi zezomthetho kodwa zithi uhlelo lwe-DACA yebo luyanceda kodwa ayisiso sisombululo sokuqeda inhlupho zama-dreamers. Amapholisa akwele Nigeria asezigabeni seZamafra abika ukubana abezomvikela bahlenge abantu abaphose bafike amakhulu amabili ababethunjiwe phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo yizephulamthetho lamaqembu ezigebengu. Lokho kwamukelwe ngenjabulo enkulu nguzulu waleso sigaba esingenyakatho kwelizwe. Isikhulumeli samapholisa ezamafra uShehu Mohammed wethule umbiko izolo esithi iningi labahlengiweyo abathunjwe ezigqintini ezine zaleso sabelo ngabesifazane labantwana. Intatheli zindaba elodumo yakwele Philippines uMaria Ressa othole isicoco sokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele eseNobel Peace Prize ubikwa eyisibonelo esihle salabo abalwela ilungelo lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo i-press freedom. UMaria owake wasebenzela umsakazo omkhulu we-CNN nguye owasungula iphephandaba lebulenjini ele-Rappler ngomnyaka ka-2012. Leli phephandaba yilo elanikeza intatheli zindaba ezisebenza zizimele inkundla kanye lethuba lokuloba izindaba eziveza amaphutha kahulumende wele-Philippines. UMaria udume kulelo lizwe ngokuchothoza mgceke umongameli Rodrigo Duterte ngokuphatheka kwakhe lokusebenzelana lamaqembu ezigebengu eziphila ngokuhlukumeza abantu lokubathengisela izidakamizwa. Lokhu kubikwa sokudale ukubana ahlale ebotshiwe kanye nokuhlukunyezwa kwephephandaba lakhe libulenjini ele-Rap.
Abe-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi bakhankasela ukuguqulwa kwemithetho elawula ezokhetho phambilini kokhetho oluzayo luka-2023. Bathi njalo bakhankasela ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezibikwa zetheswa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi leli bandla lisithi lilungiselela ukuxoxisana lelezanu PF. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMonzora uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini ebandla lakhe eMorgan Richard Tsvangirai House aseHarare.
We believe in the Chinese.
Sikholelwa kundlela belizwe leChina abenza ngalo izinto zabo ukuthi ma ufuna ukuyinqoba impi wenza njani. Sizokwenza ibe khona leyo nguquko kumithetho elawula ngokhetho njalo sophumelela kulokhu.
Umunye wabasekeli besikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo le-MDC Alliance, umnumzana Felix Mafa, uthi kulusizi lokho osekusenziwa ngabebandla elahlephuka kwelakhe le-MDCT leli, esithi osekusenziwa nguMonzora kungumbhedo nje, njalo esezichaya ukuba usengowezanu PF uqobo.
Konke lokhu kutshengisa ukuthi sekapula kaselandaba lokusebenzela abantu. Silusizi ngoba thina ama-sanction esiwaziyo i-targeted sanctions afakelwe abantu labo abahuquluza imali, abale-corruption, abaviolate ama-human rights, silabantu ababothwa mahlayana. Njalo ama-sanction asila mthetho, isidera yafakwe America, i-Congress ye-America, akula muntu omnyama ovele eZimbabwe wahlala khona.
Uchaze uMonzora njengomuntu othunywa ngabebandla elibusayo lezanu PF uMafa.
Sefuna ukungena kuPollard. Konke lokhu ukufeza izinto zezanu engizange vele zivunywe ngabantu ngenxa yokuthi kabakhethwanga bangena nge-backdoor. Sebefuna ukufela eParliament ngoba bayakwazi ukuthi bazabhuqwa yi-MDC Alliance kungaba le-bye or i-national election.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ngezombusazwe njalo enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, bona abagxile kakhulu ekuhlolisiseni indima edlalwa ngabezombutho kundaba zombusazwe weZimbabwe, umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe ngalokho okuchiwo nguMonzora we-MDCT.
Ukuqala ukuthi uhulumende kaMnangagwa lapho wathola amavoti ahluleka ukumnika okuthiwa yi-internal legitimacy eZimbabwe, ngoba kumele ukuthi ebe le-support yabantu abaningi abavumayo ukuthi bebuzwe uMnangagwa belandele ama-policies akhe njalo bemthemba. So amavoti akhe lana ayitshengisa ukuthi iya-struggle, abantu abaningi abamthembi. So uyabadinga abanenhliziyo ezivumayo njengabo uMonzora ukuthi bezothengisa abantu ababavotelayo. So uMonzora laphana indlela ongene ngayo uzonga ukuncedisa umnankagwa ukuthi ethole ilegitimacy okusingakubuza sindebe sithi imvumo yokuthi ebuse.
Osekusenziwa ngumonzora ukukhankasela ukususwa kwezijeziso, ugumbothi yikuzama ukubumbela umnankagwa isithunzi sokubusa kwabamanye amazwe.
Njengoba sisazi ukuthi abantu abaningi bakholiwe njalo iZANU-PF kanti lokhu ichumayela ivangeli lokuthi ama-sanctions angenayo angena enxa ye-MDC. So i-MDC yangkhona nalekamonzora isisithi ama-sanctions aphume. So kutshengisa ukuthi sokukhona ukungenana osokwenzekile phakathi kamonzora lomnankagwa osokwenzekile. Lanxa sikwathi umonzora akala abantu ngabakachamisa, umonzora uzeyaziveza injongo zakhe ngalokho okwenzileyo.
Imizamo yokukhulumisana labebandla elibusayo leZANU PF ukuzwa icele labo kulolu daba olubathintayo yehlule. Omunye wabakuhlangothi lokukhulumisana loZulu ebandleni leli, umnumzana Thafazi kwaMgwadi, ubengaphenduli ucingo lwakhe lemilayezo ye-SMS layo engayiphendulanga ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kunjalo nje abe MDCT bathi baqakathekisa ukuthi kuguqulwe indlela okuqutshwa ngayo ukhetho elizweni, hathi ukuba lungenziwa ukhetho luka 2023. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi bafisa ukuba kuguqulwe indlela ukukhankaswa ngayo, ukubalwa kwamavoti, ukwethulwa kwempumela lokunye. Udube uthi kungalungiswa lokhu kuza kwenza ukuthi amabandla wonke engaxokozeli ngesikhathi sokhetho njengalokhu okwenzakala ngomnyaka ka-2018 kuze kubulawe abantu abayisithupha libutho eHarare. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube exoxa lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube.
Thina njengebandla le-MDCT asizange sithi thina sifuna ukhetho luka-2023 ludluliselwe phambili. Esikutshoyo yikuthi akulungisiswe zonke izinto eziphathelane lokhetho ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lusenzakala lube lukhetho oluzaphumisa impumela eqotho, impumela engafaki abanye abadlali emidlalweni wepolitiki phambili kulabanye, enganiki abanye esingathi ngamathuba angezeleleyo kumbe aphambili ukuthi baphume kuyibo abadla umbutho wokhetho. Sikhangela kakhulu ukuthi sisiya kuma elections ka-2013 sasilemera i-National Electoral Reform Agenda eyafuqa kabanzi kwaze kwafika ekuthini sithole i-biometric voter registration. So sikhangelele ukuthi nxa singafuqa kathesi, nxa kungenzeka inyanga ithi iphela lokho esikufunayo sokwenzekile, ukhetho kalwenzakale ngenyanga ezayo. Nxa kungathatha umnyaka, umnyaka olandelayo kawenzi. Kodwa esikutshoyo ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi eZimbabwe sikhala ngokuthi nxa kusiba lokhetho soluphelile kuyathiwa hayi belungekho free, belungekho fair, belungekho credible.
Kuyini esingathi-ke kuhlupha kakhulu Baba Dube nxa sikhangele ezokhetho lapho?
Asikhangele isiseni-ke imigoqo efana nalo ukuthi mhlawumbe kurejistwa njani ama ballot papers, alungiswa njani, aphathwa njani, kubalwa njani, njalo kumidiya lapha bayavunyelwa yini bonke abantu ukuthi baphume bekhuluma begaya ukhetho, layo yonke imithetho nje ephathelane lokhetho, ukubuthana kwabantu ngubani ovunyelwayo sikhathi bani, lokuthi kukhulunywani kwenziwani abantu bengalamgoqo. Yikho esikutshoyo thina ukuthi akulungisiswe konke lokho singakabi lokhetho. Lokho yinto eyakhalelwa ngubaba uMorgan Tsvangirai, leyo yinto ekade ikhalisa umnumzana uChamisa phuma kukhetho luka-2018, leyo yinto ekade ikhalisa even yona i-Election Resources Center namhlanje esiphuma isithi thina ngokubizela ukuthi kasi kuthazana nene ekulungiseseni lokhu, sesinjengabantu abathi bona asifuni ukhetho. Kukathi hatshi ukhetho sithi kalwenzeke noma yinini, nxa siqeda nje ukuthi silungise zonke lezi zinto. Njalo kumele sizilungise, sikhangelele ukuthi 2023 yiwo umnyaka okuhlelwe ngawo ukuthi kube lo ukhetho eZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Was a Friday, my sweetie. Was sa Friday ilamba lingomile wena we baba
kuhlelo oza Friday liviki silomculi weDalom Music osebenza kobulawayo ehamba ngegama elithi Ngungunyane. Ungungunyane uledlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Sinikiwe. Untungamile Inkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Idlalante leli lilengoma eziyisithupha. Ungungunyane uthi lanxa eseleminyaka eqale ukuhlabela yikho esenelisa ukwethula idlalante lakhe lesibili.
Salibonani balaleli, salibonani balaleli, igama lami Ngungunyane, umzila kawulandelwa owulandelayo uyazibambelela. Yimi phela uSonkomosi, yimi phela umgabi, yimi phela uJobe, uGaza, uSithole, yimi Ungungunyane. Awusuka madoda. Ube kanti igama lami lokuzalwa nguByron Sithole.
Akusilondele imbali yakho kwezomculo.
Ezomculo lezi ngisuke lazo kudala bantu. Bengilala ngiqabele iradio, ngilalele imsakazo efana labo Radio Thoyando, o Radio Mabatho, o Radio 5. Imsakazo yangaphandle le yaseGoli kade ngithanda ukubana ngiyilalele. Bengisizwa umculo kade ngukholisa kakhulu oDalo Music. Kwaze kwaba ngela ukubana lami ngifisa ukubana ngikhuphe elami idlalade. Ngakwenza ke lokho ngo-2000 ngayikhipha idlalade lami lakuqala. Ube kanti njengomuntu obele muli isikhwama sami sacina sinciphe kakhulu. Kwagcina ubangela ukubana ngihlale phansi kuzo kwafika lo mnyaka, yikho lapho engigcine ngibuyela khona njalo estudio.
Thanda ukuthenga idlalade balithola njani, kanti labalandeli ungabatshiyela waphi amazwi?
Ngicela usekelo lwenu, ngicela uxhaso lwenu, ngoba uma lina lingangiphakamisanga akukho nto mpela engingayenza mina kwezomculo. Ngiyawadinga ama-sponsors mina, ngidinga abantu abaza ngiphakamisa kwezomculo, ngidinga kubana ngithole ama-instruments engizawasebenzisa abiza mina, ngidinga umanager oza ngimanejela leli qembu lami. Yizo izinto lezo engikhala ngazo. Ube kanti abafuna umculo wami okwakhathesi uyatholakala ku-YouTube, yana khona ku Sithole byron5@gmail.com.
Uphuma ke enkundleni Ungungunyane ngale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kuyaxokozela emabhangala lapho abantu abathenga khona idola leMelika ngesilinganiso esiphansi kulesemkambo wensitha. Abe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi bakhankasela ukuguqulwa kwemithetho elawula ezokhetho phambilini kokhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.